Inhlangothi ezihlukeneyo ziveze ukudana ngombiko ka-Auditor General uNkosikazi Rea Kujinga okhomba ukungathuthuki kumbe inguquko kungatsha zikahulumende ngenxa yenkohlakalo ekhona. Bathi lokhu kungokunye kwezizathu zokungathuthuki komnotho welizwe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi kumele kube lezijeziso eziqinileyo zokujezisa amakampani ephula umthetho.
Amankampani kahulumende aqakatheke kakhulu ekuthuthukiseni ilizwe, ekuqhatshweni kwabantu, ekutheni ezomnotho zizinze ngendlela efaneleyo. Ngakho indlela asebenzisa ngakhona imali iqakathekile, ibalulekile ekutheni ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa sikubona eZimbabwe njalo nje umnyaka lomnyaka ama-parastatali la awasebenzisi imali ngendlela efaneleyo. U-Auditor General uyakutsho lokho umnyaka ngomnyaka kodwa kabatshintshi. Into esidingeka manje ukuthi kube nezijeziso eziqinileyo ezizaphiwa labo baphethe lawo mankampani ukuze balandele imithetho.
UMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho ongumqeqeshi ekolitshini ele-NUST elikobulawayo, uthi kumele kube lozimiseleyo kuhulumende ukuthi kuqondise ukungaphathwa kuhle kwezimali lempahla kwezinye ingatsha zikahulumende.
Kuveze ukubana kulokungaphathwa kuhle kwezezimali kuyavela njalo kubana akucaci ukusetshenziswa kwemali lokuphathwa kwempahla kulezo ngatsha zikahulumende. Imbali yelizwe lakithi sasibone vele yekwakuvele ukuthi umbiko ovela ku-Auditor General uveze ugwelegwele, uveze ukungaphathwa ngendlela esemthethweni kwezimali lempahla. Kuba nzima ukubana lokhu kuqondiswe njani ngoba yinto esileminyaka ihlala ivezwa nje. Ngoba kubalulekile ukuthi xa kuphuma imbiko enjalo kube lokubonakala kwenguquko.
UMnumzana Thembelani Dube, unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi kumele kuqakathekiswe okuphuma ehofisini ka-Auditor General.
Okukhulunywa ngu-Attorney General iminyaka yonke kuphenduka kube inganekwana ngenxa yokuthi konke abe kukhulumile kakukho lokukodwa kulandelwayo. Ngakho ukuze kwenzakale khona ukuthi abe kukhulumile kube implemented kumbe kulandelwe, kumele ukuthi angakhuluma lokhu abe kukhulumile. Lezo zinto kumele zilungisiswe zibe seziqondiswa-ke kuminista ongeyokhangelane lalezo lalawo ma-parastatals angaphansi kophiko lwakhe, futhi nxa esethe ama-targets akhe laphana njengoba bele performance appraisal system kube yikho okuveza ukuthi lowo ministry adeliva yini ukuthi athole kumbe mhlawumbe ibhonasi yakhe kumbe.
UMnumzana Elliot Manyika, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi abonayo sebekujwayele ukuthi abathathelwa amanyathela loba ukujeziswa.
Lolu luhlupho olukhona eZimbabwe lapho esibona khona kusuba le abuse of ama-public funds, njalo lokhu yinto ehlala isenzakala iminyaka neminyaka ibanjwa ku-Auditor General report. But inkinga isuke ibe khona ukuthi akula lutho olwenziwayo ngala ma-parastatals or ama-government departments ayabe involved. So kusuka kuhluphe sasa uyathola ukuthi inkinga nale esihlangane layo lo nyaka nxa bekhulume ngayo iripoti le la next year uyathola ukuthi i-same problem. So sebekujayele vele ukuthi akula nto yenziwayo.
Umbiko ka-Auditor General ukhomba ukuba kugqitshwa umnyaka ka-2022 isilinganiso sezinto ezalungiswa ngokugcweleyo zingatsha zikahulumende zingama-40%, i-45%, kuthi obekungakalungiswa kuphosa kube ngama-30%, i-29%. Kuthi-ke izinto ezingazange zike zilungiswe zingama-26%, i-26%. Lumbiwe ukhuthaze njalo iziphathamandla zengatsha lezi ukuba zikhangelisise ngokujulileyo lokhu okusilelayo ukuba kuqondiswe ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwenhlelo zikahulumende. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.